sokuyisikhathi sendaba ku VOA Ndebele.
Njani mthwakazi omuhle olamukela emoyeni ngolwesithathu mhla ka 2 kumpalakazi 2020 ngontungamile nkomo endabeni zekuseni lamhlanje
ibuzekelela kwabantu bakobulawayo esikhatheni esiningi bayafihla ababuya bevela kwamanye amazwe beqe imingcele bangangenanga ngendlela eqondileyo.
Kulabantu abafika phose ikhulu ababanje umkhuhlane we-coronavirus kuleli isolo njalo abanengi babo ngabakobulawayo.
Kuze sikhangele imbangela yokuthi abantu bagcwala emigodini iminyaka yonke leyi babe ngeke emgodini sokutheni.
Izulu libikwa seliphazamisa imizamo yokuhlenga abemba igolide ngaphandle komthetho abadilikelwe ngumgodi ngeviki edluleyo eBintura. Isiphathamandla senkampani ye-Drugs International umnumzana Delish Ngwaya ukhanya esengumuntu okhululekileyo kulandela ukwesulwa kwegama lakhe ngumantshi kuluhlu lwabasolwa i-remand. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Kulabantu abafika phose ikhulu 95 yababanje umkhuhlane we-coronavirus kuleli isolo kodwa akekho obhubhileyo. Ugatsha lwezempilakahle luthi abangamatshumi amahlanu lanhlanu babantu laba ngabakobulawayo. Abangamachumi amabili lantathu ngabe Mashonaland East kuthi abayisithupha ngabe Midlands. Kulababili bemaswingo oyedwa weMashonaland West abathathu beMashonaland East labahlanu abe Harare. Kulabalikhulu elilamachumi amahlanu lane 154 abatholakale sebepholile. Asebebanje umkhuhlane lo elizweni lonke selokhu waqhamukayo sebengu 10,129 kuthi asebepholile bona sebengu 8,643. Asebebhubhile bangu 277 njalo abalokhe begula bangu 1,209. Ibulawayo yiyo ekhokhelayo ngabagulayo abangu 516 ilandelwa eMathebeleland South elabantu abangu 148. IMashonaland West ile 139 ilandelwa iHarare elabantu abangu 134. IMathebeleland North yiyo elabantu abanengi abafunyanwe sebepholile isolo abangu 143 njalo isisalelwe ngabantu abangu 53 kuphela abagulayo. Idolobho lakobulawayo yilo elihamba phambili ngababanjwa lumkhuhlane kulezi nsuku kanye labafayo. Abanye abahlala kuleli dolobho batshelele umsakazo ukuthi kunzima ukulandela iziqondiso zokwenqabela ukumemetheka kwalomkhuhlane ezifana lokuqhelelana izikhala ngoba beyabe bedinga indlela zokuziphilisa. Indawo eziminyana kakhulu sigoqela lapho okugadelwa khona amabhasi, lapho okukhiwa khona amanzi kanye lasendwendweni zamabhanga. UChris Gande weStudio 7 uxoxele sakhamuzi sakobulawayo umnumzana Edwin Ndlovu.
Ukumemetheka kwegcikwane leli le-COVID-19 kobulawayo mbona ngani kubangelwa yikuzekelela kwabantu bakobulawayo esikhatheni esiningi. Okokuqala bayafihla ababuya bevela kwamanye amazwe beqe imingcele bengangenanga ngendlela eqondileyo ikakhulu laba abalanda izimfa. Izimfa eziningi sasibe laba abantu abazange badlule bedindisa ama-passport kumbe behlolwa ukuthi balomkhuhlane lo kodwa babuye ke bezongcwaba izihlobo zabo. Abantu abanjalo ke baletha ke lo mkhuhlane bawenza umemetheke bese kusithi ke le mpahla ezibuyayo abanye nxa bebuya kumbe lezidumbu bevela kwamanye amazwe kakhulu e-South Africa bayafaka le mpahla ke bahlanganise konke khona lapho kuyenza ukuthi njalo umkhuhlane lo umemetheke. Okwesithathu kulezi ndawo lapho abantu abazilibazisa khona ebusuku kuyananzeleleka ukuthi ezinye izindawo zona lezo ziyabe zivuliwe ebusuku abantu ke bezithokozisa abantu bengalandeli imithetho yonke ebekiweyo ke ngabezempilakahle ekhangelane le-COVID-19. Amakhombi leyinye i-transport system ke yamiswa nguhulumende ukuthi ingasebenzi. So abantu ke sebephila ngozupho bayatshayiva igoroni banamathelana babe seduze belawo lo mkhuhlane uyathelela abanye lanxa sebephakathi kwalawo mabhasi kuba le standing esimangalisayo yilezi ndwendwe ke zemabhenki lapho abantu besiyadinga imali.
Khona kunzima okunganani ukuthi abantu bazame ukuzivikela belandela imigoqo yabezempilakahle?
Kuludaba olunzima lona lolo. Singathi thina i-poverty kumbe sithi uhulumende ukunganakekeli kwakhe abantwana beZimbabwe yikho kubangela ke okwenza ukuthi lo mkhuhlane umemetheke. Njengoba kukhulunyiwe nje ngendaba yamanzi lakho konke okuhluphayo, abantu bayahamba beyenza imizila khona lapho basondelelane. Umuntu angeke afe ngendlala kumbe aswele amanzi esithi uvikela i-COVID. Umuntu ugcine esithi kungangcono ke ngibulawe i-COVID hatshi ukuthi ngibulawe indlala kumbe hatshi ukuthi ngiswele amanzi hatshi ukuthi ngiswele ukuthile. Yikuza thola ukuthi abantu bavuka benza imisebenzi abazama ukuthi baziphelise ngayo.
Sizwa kuthiwa akula sibhedlela esilungele ukwelapha abantu abale umkhuhlane we-COVID-19. Ukubona njani wena khona lokho ukuthi idolobho elingangobulawayo liswele isibhedlela esisodwa nje kuphela?
Izibhedlela yibo kambe zingaba khona. Okushotayo yimithi lendlela yokuthi asebebanjebe lalowo mkhuhlane bagcinakala njani. Kuselakale amadokotela, kuselakale amanesi, kuselakale i-personal protective material ezabancedisa abantu ukuthi bazivikele ekuthini labo benelise ukuthi belaphe bona laba asebelo mkhuhlane nalowo. Bonani into enkulu ehluphayo naleyo kuselakale le mithi. Yikho sinanzelela ke ukuthi abaningi ke ababevele beleminye imikhuhlane yabalayo njengabo asima njengabo diabetes lani obuthile yibo kakhulu abathathwa umkhuhlane nalowo ngoba izibhedlela zethu kazila mithi, kazila personnel, kazila material enelisa ukuthi kube kunqatshelwe nalowo mkhuhlane ungayiphambili.
Umnumzana Edwin Ndlovu isakhamuzi sakobulawayo. Izulu libikwa seliphazamisa imizamo yokuhlenga abantu abemba igolide ngaphandle komthetho abadelikelwe ngumgodi ngeviki edluleyo eBindura. Lanxa uhulumende esithi abantu laba balitshumi, abanye bathi bedlula amatshumi amane. Izihlobo zabantu laba zibikwa sezilahlekelwe lithemba lokuthi bengatholakala bephila. Baningi abemba igolide ngaphandle komthetho asebedilikelwe yimigodi endaweni ezitshiyeneyo zelizwe bafela phakathi. Ukuhlaziya lolutaba sixoxelo lwelamalungelo oluntu umnumzana Mbuso Fuzwayo.
Uhlupho yokubana ilizwe lethu industry ifile uhulumende kakukha kwenzayo njalo abaningi bona labo abembayo uzathola ukuthi baye bephathelane lalabo abaphethe amandla. Kodwa ngenxa yokuthi abaphethe amandla akabala ndaba lempilo zalabo abantu bale ndaba lokwenza imali. Ngafa akube indaba zaluto kuyadingwa lapho kudingwa khona kodwa uma kwehluli kuyaqhutshekwa noma ukuthi umgodi kulendlela ukuthi kuqhubeke kugejwa. So mbona ngazathi uhlupho lwethu akufuzanga sikhangele ukuthi abantu bafele emgodini, kufuze sikhangele imbangela yokuthi abantu bagcwala emigodini iminyaka yonke leyi babe ngeke emgodini sokutheni. Uzathola ukuthi it points us back ukuthi i-economy yethu ifile abantu bazama ukuziphilisa and ukhulume ende umengenzanga imizamo yokuvuselela i-industry productive sector lokuthi ama mines ona la abe ngama mines a proper abantu bazaqhubeka befela emgodini.
Inhlanganiso ye-International Crisis Group yethule umbiko kunsukwana ezedluleyo isithi kulodlakela olunengi olwenzakalayo emigodini yegolide lapho ethi otsheketsha bayabulalana. Kanti labezombusazwe ithi balokwenza lo dlakela lolu, ungathini ngalokho?
Izimpi ezisemgodini kakhulu zivangelwa ngabantu bezombangazwe ngoba kakhulu abantu abatsheketsha iningi labo basebenzela bona abaphethe ilizwe. Ongadingisisa kakhulu zathola ukuthi akula ndawo lapho kuthiwa kuyaliwa khona kumbe lapho otsheketsha bekhona kungathintakali omunye omkhulu elizweni. Uma ubonile kunsukwane ezisanda kwedlula enkabazwe umkhulu wezana kuprovinsi yenkabazwe uMakenzi Ncomntanake bambulele. So into vele zesitsheketsha eZimbabwe kakhulu zigcwele bona abantu bezana. So akwethusi yindlela ilizwe lethu eselimi ngayo and bona labo abantu babasetshenziswa kakhulu la ku-political violence. Ungakhangela ukuthi bona abadala abantu babo yibo ababasebenzisayo uma sebefuna ukuthi belungise ipolitiki zabo.
Umnumzana Mbuso Fuzwayo ulwela amalungelo kaZulu. Isiphathamandla senkampani ye-Drugs International umnumzana Delish Nkuwaya ukhanya esengumuntu okhululekileyo kulandela ukwesulwa kwegama lakhe ngumantshi kuluhlu lwabasolwa i-remand. Unguaya ubotshwe ngohlangula esetheswa icala lokuthola ikontilaha yokudingela uhulumende izinto zokuvikela umkhuhlane we-COVID-19 ngokuqamba amanga ngomsebenzi owenziwa yinkampani yakhe. Umantshi uNgoni Nduna ukhiphe uNguwaya kurimandi izolo esithi sokungokwechumi emiswa enkantolo kodwa uhulumente esehluleka ukuqalisa ukuthethwa kwecala lakhe esithi usadinga ubufakazi. UNduna uthe uhulumende ukhanya engakwazi ukuthi vele enzeni ngalolu daba. Ngokunjalo uthe usemsusa uNguwaya kuluhlu lwabasolwa. Uthe uhulumende uzambiza nxa kulesidingo sokuthi leli cala liqhubeke. Icala ebelisetheswa uNguwaya lathinta lo wayengumphathi ntambo wezempilakahle umnumzana uBhadaya Moyo wagcina exotshwa umsebenzi ngumongameli Emmerson Mnangagwa. Yena uNguwaya ubikwa elobudlelwano lemuli kaMnangagwa lanxa nje kulandula lokhu. Siqoxelo lwelamalungelo oluntu umnumzana Charles Nyoni.
udaba luka Danish kwaya ayisilo daba lokuqala njalo akula nto emangalisayo ngalolu daba elokuthi kuthiwa kathesi sebebone ukuthi isikhathi sesiside ukuthi abelokhu ku-remand so sebemususile ngoba sonke siyazi ukuthi bakhona abanye abantu abahlezi ngasechurubhi ngale abaselama 3 years 4 years belokhu beku-remand kodwa kungela lutho olwenziwayo lamacala abo okutshengisayo ukuthi hayi le inkomo qakathekile ongamelanga ibanje sesikhuluma ngaye ngoba masingakhohlwa ukuthi uDelish lo kade engavalelwanga but uve elethwa ezomiswa phambili komthethandaba esuka endlini yakhe ukutshengisa evele ukuthi hayi uhulumende lokuswela kwakhe ukuthi bengamethisa icala liphi vele kusegcekeni ukuthi hayi izinkomo zinye ezidla ndawonye.
Ukukhitshwa kwakhe kurimandi singathi kuveza yini ukuthi umsulwa kalacala amapholisa apho ngumsukela nje?
Cha, ngitsho ke onguwaya kakho umsulwa lapha amapholisa akamsukelanga kodwa i-evidence yayikhona bangazikhethela nje ukuthi bayekele ukuyilandela njalo nokuyilandeliza ngoba babesisaba kumbe bekwazi ukuthi unguwaya kathinteki kodwa sonke siyakwazi ukuthi hayi nguye esingamuthi ngesilungu uprotected ngoba kadledwa udlala abantu abadala so nxa umuntu esidlala abantu abadala hayi udaba lakhe luyahamba luye ekhotho kwemzuzwana embalwa lusuke lapha kube sekuthiwa hayi further remand out of custody hayi akuselacala hambe endlini yezihlalela sonke siyakwazi lokho ukuthi hayi akubotshwa muntu nje kodwa kuphongukhonkhothwa nje kubangwa umsindo ohophwela ababangelayo ukuthi sibekwazi ukuthi kulo muntu okuthiwa nguDelish balokhe bekurimand balokhe nje besayalelwa ukuthi babakhululwe bazihambele endlini.
Umnumzana Charles Nyoni ukhankasela ukulondolozwa kwamalungelo kazulu. Seli kubonile na ukusemaphephandabeni namuhla. Inkundla yesayithi ithi bekulabantu abalutshwana emngceleni weBait Bridge isolo kulandela ukuvulwa kwemingcele nguhulumende. Iphephandaba leChronicle lona libika ukuthi kulezigebengu ezibambe imota ethwala imali inkunzi zantshontsha imali yeMelika engange $35,000. I-R350,000 yakwele South Africa kanye le $2,000 yeZimbabwe. Sokuyisikhathi senu balaleli lapho esilipha khona ithuba lokutsho iloba yini okusenhliziyweni zenu.
Salubonani kustudio 7 mina igama lami u-Adolf Shaba ngilapha eJohannesburg South Africa. Ngibuye kule ndaba yokuvula kwamabhodi. Ayi kungaba yinto enhle mina indaba leyo ukuthi abantu bayavalelwa kuthiwa ukuhamba kwekudala i-corona. Nansi i-corona igcwele umhlaba wonke nje. Abantu bengahambi behlele ndawonye manje kufika ikhisimusi angiboni ukuthi kungaba yinto enhle ukuthi ama-families ahlale omunye elele yale indaba yokuthiwa kule corona ngoba le ndaba le ayi esiphathe ngenye indlela yebo kunzima kodwa ayi ngoba sisenza impilo zibe nzima-ke se abantu bayawayenza ama-precautions wonke afanele emsebenzini siyahamba yini manje sifanele sehlule kuhamba kavulwa amabhoda kuse abantu befika beyibona ama-families ngoba yiso isikhathi esesifikile sona lesikadisemba ukuthi abantu bahlangane njengama-families. Into esithatha endithanda ukukhuluma ngayo naso indaba leyo yokuthi i-government ye-ZANU-P F yalela uNelson Chamisa ukuthi ayakhe isikolo nesibhedlela ukuthi abantu hambe 17 kilometers bese abantwana besiye esikolweni bevuka ngo-4 ekuseni mayethi hayi kule ndawo leyo afuna ukwakha isikolo ngakuba bafuni bayala ukuthi ayakhe isikolo bayala ukuthi ayakhe isibhedlela bafuna ukwenza bona kathi i-government le injani le government yamasela le.
Salibonani, salibonani. Ningelele ku Studio 7 ikhumalo Andre wase Plumtree Project se South Africa nje ukuncenga. Thanda ukuthi ngempendulo ngoba istudio ngiyadlala abantu baPaula. Ngifuna nje ukuthi ngiqondise abantu bakithi into encane abangenazeleli. Abantu bakithi kubandlululo balalo kodwa banalo futhi. Bathi phezulu kobandlululo balalo bese esiphele thanda ikulandela iqiniso lokuthi umuntu umuntu. Yebo kuhle lokho. But kufanele beyazi ukuthi labo abantu elibasolayo emthwakazi lithi hey bakhuluma amashona bakhuluma amashona ekakhulu. Yazi babheke kuphi? Babheke but that's why bethi sisebenza isizonda isystem silwa le system. Abalwa amashona abalwa le system. Beka. Kona manje ngizakutshela ukuthi anti wathi uvice iwe imdialize uchamisa. I mean upresident uchamisa. Ivice makumndebele ngiqondi kahle lapho kodwa mbona athi lo lokuze uncube lo. So ubheke compa anything can happen kulo uchamisa ngoba ngaba yila ngithi ukuthi imdisele ubuve ukuthi umuntu ecile phumile estudios like anything can happen liya gidi mafuta ukuthi uyavotelwa bani umuntu ozokhokela le party ngiyatshela ke ngeke umshona futhi wona umuntu waphushela umu ngenxa ukuthi lina bangakuba le support yabantu bakini liya gidi maliphume kombali abanye bendla gidi malivotelwa ngobithi ngobani banomunye stronini amashona onke gidi ngigcwale kwakhiwo wonke lina ulwana wankini uyathola iphihlanzana labangakibo lina abanye bangakibo limdayisile gidi malavotela ngalithi yalila tribalism kwathintize zabantu abalungileyo masingayivoteli i-MRP sifake embusweni ngeke iyenze i-system embi ngoba sizoyibuza and futhi lingabasaka abantu bankini mabeyenze into ephuma endlela bafoli babuza ukuthi ndoda lapho uyaphazama uma ufuna ukhokela ilizwe ongakhulumisa uyicele limqondiseni umqondisi wangakini qondisani umqondisi wangakini yeke leqondisa abantu bakatshana bebeyakhilize zabantu aqondileyo belibenjike ebotala emakhoneni belihlebe yona mina amazoni abathanda kakhulu insebenza labo kakhulu endawo ezine siyahlangana kwemsebenzi
Sarbonan ku Studio 7 kama usimahedwa manyenyeza hayi siyabonga siyalizwa basakazi konke lokwenzakalayo ngabo Tramp ah mina bafowethu Tramp akulanto engamncoma ngayo u Tramp ngokwenza kwakhe into zakhe zonke azendlewa hayi mina kulanto engamncoma ngayo lwanobaba bengalobe lobandlululo lukhona kakhulu lukhulu ube ngumuntu lwano ongafuna abanye abantu njengokwenzakala khona apha eMzansi Africa into abantu la yena lo president oseMzansi ungandayo ufuna ukufana lo Tramp ungabona president ebamba iPMA 1 kulenkinga ekhona emphakathini awuzayo kusho ukuthi Tramp laye abantu bamsolile ba right bamkhube bafaka omunye babonto kuzokuya kanjani siyabonga Studio 7 qhubekani phambili ngomsebenzi wabo
labo bekungabalaleli beStudio 7 abasithumele imilayezo yabo ngeWhatsApp lawo emlaleli uyenelisa ukusithumela owakho umbiko kunombolo ezithi 001 202 465 0318 singene kwezivela kwamanye amaswe eBotswana libikwa liphakathi kokulungiselela ukuphungula imihlambi yalo yendlofu ngokuhambisa ezinye zazo kwele Angola iziphathamandla zakwele Nigeria zithi umkhuhlane we-coronavirus ulakho ukumemetheka ngamandla kulelo lizwe ngoba abantu abaningi bengalandeli iziqondiso zokuzivikela siziqhubeke ezekuseni ngodaba oluhamba phambili khonapha eMelika umtshutshisi omkhulu kahulumende owakhethwa ngumongameli Donald Trump umnumzana Bill Barr uthi akulabufakazi bokuthi kwaba lokuqilibezela kukhetho lukamongameli olusanda kwehlula. UTrump wala ukwamukela ukunqotshwa kwakhe ngumnumzana Joe Biden esithi waqilwa. Kodwa uBhawu utshele intatheli zindaba isolo ukuthi akulabufakazi osobutholwele ugatsha lwezemithetho. Amagqwetha kaTrump ethule umbiko esola amazwi kamnumzana Barr esithi ugatsha lwakhe aluzange lubudinge ubufakazi oluthi kabukho. Sixoxele sizalwane seZimbabwe esihlala eMelika njalo ecubungula ezombusazwe umnumzana Tim Moringa yi
vele sasikwazi ukuthi kwakungela ukuqila okwakukhona ngoba wawusithi ungaqeda ukuvota bayakunika or they have a printed slip ekucinyeni. So lokho kwakushiwo ngupresident Trump ukuthi kulokuqikelezwa kade kukhona hatshi. We have now seen ukuthi that was just far from the truth.
Sesingabona eyamukela yini impumela uTrump evuma ukuthi hayi inganqotsha.
Lokho asisakudingi ngoba into esikwaziyo in America kuhamba ngomthetho ukuthi mhlaka 20 January 2021 ngo-12:01 p.m. uJoe Biden yabe sengena eWhite House. Ukuthi uPresident Trump ukuzaya nguphi, we don't know. Ukuthi uza kuyamukela lokho, hayi lokho akusela ndaba. Iqiniso seliphumile for all to see.
Vakona abathi ulakho ukuncintisa njalo ngo-2024, ubona kungenzeka yini lokho?
Angiboni mina ephenduka ngo-2024 ngoba kulabanikazi abaRepublican Party abavele kade bengathandi lokho kade kuyenzwa ngupresident Trump. Yeah, he has brought out abantu abaningi for the vote eka-2020, but angiboni ngo-2024 bemvumeza futhi ukuthi aphenduke under the Republican banner ngama-agendas akhona amo-sided lama-racist and nationalistic approach. I-Republican Party le-history yayo vele angiboni bekuvuma khonoko.
Umnumzana Tim Moringai, isizalwane seZimbabwe esihlala eMelika njalo ucubungula ezombusaswe.
Kanti yevodlozi ngizokuthiwa kwakhiwe etsholotsho kanti njalo futhi akwakheki, ingabe yini inkinga mfana kamjala? Awutshela abantu.
Haleluya, haleluya, haleluya. Tsholotsho Christus 4:2. Wozani ngobunengi benu lizokwakha etsholotsho ngoba ikhona injabulo lentokozo. Amen, amen, amen.
Great sounds besiqibela ke uhlelo lwethu lezindaba zekuseni ngendlikizane yengoma isingo abasanda kuyethula ethi savumelana. Sikhangele ebezihamba phambili. kulabantu abafika phose ikhulu ababanje umkhuhlane we-coronavirus kuleli isolo njalo abanengi babo ngabakubulawayo. Izulu libikwa seliphazamisa imizamo yokuhlenga abemba igolide ngaphandle komthetho abadilikelwe ngumgodi ngeviki edluleyo eBintura. Isiphathamandla senkampani ye-Drugs International umnumzana Delish Nguaya ukhanya esengumuntu okhululekileyo kulandela ukwesulwa kwegama lakhe ngumantshi kuluhlu lwabasolwa irimandi. Kwanele Mthwakazi, likhumbule zikhona ezakusihlwa ngo-7:30. Asibeni sonke kweze kuseni njalo kusasa ngo-6:30. Olivalelisayo nguNtungamile.